engunanzele leyo ukuthi banezikhalo eziningi abazitshelwa ibandla lezanu-PF ukuthi kona lingavotela i-opposition party ama-ovete asoze phinde hole imali yabo ekuhlaleni kwabo ema-resentment lasemaplazini i-CCC ingangena embusweni bazocotshwa yinto abasitshela yona kodwa siyabatshela thina ukuthi iqembu lethu liyiqembu labantu isekelo sombuso angeke satshintsha abazaba behleli endaweni zabo sizaba indawo zabo abahlelikizwa soze bekhitshwe imali yabo izaba lesisindo i-disturbance esinayo yona leyo nje ukuthi abanye abantu ngabe sibona banovalo ukuthi abantu labo be-opposition ngasikhuluma labo izanu-PF ngayisibona izasala isihlukumeza isithembiso sokusithisela imizi ngibe sengisithi okusijabulisayo ukuthi ha amanzi ayehlela emfuleni oyekhenani wonke umuntu uthi sekhathele nxa sokumele ukuthi bayevotwa sebebuya berojwa kuthiwa sizalenzela lokhu lalokho so nathi sithi kulungile thathani konke abalinika khona ngoba ngokwelizwe lezimbabwe sibengatholanga nje emasimini kungenxa yokulima futhi esilima ngakho ngoba izulu labuya laselihamba bayagula ngogatshopo abantu amaqolo asebenzi okuthi sinanzela ukuthi icembe lokwehluleka lifuna ukusibulalela abazali bethu akusimelanga ukubana abantu beqonde umhlabathi okuqinileyo kodwa bona abakhulu besebenzisa amatrekitha
besixoxa lomunye wakho webandla leZANU-PF umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu yena uthi hayi abantu yibo esingathi baphazamisa uhulumende singathi ngesingisi sabotage kodwa hayi ubona njengebandla leZANU-PF bayazama kakhulu
yahlelisa umfowethu Ngqobizitha kambe ngobani abasabhotisha abantu xa uledola i-amerika ezimbabwe le-$700 nkuyini khonoko yena nguminista ukwaba nguminista we-industry akulayive lo mntwana oyedwa wamkhatshayo okubonisa ukuthi izano ikhangelele ezikhwameni zabo abantu bakhangeleleni uhulumende ukuthi ufaka amaprogramu anjani ama-civil servants kaholi bakhala ngamasantshinzi bona bazisantshisa bona ngokwabo nxa bemele benikeze ithenda amachina asegcwele izimbabwe yonke indawo amachina kainvesti ezweni kwabo bazothatha umnotho bayahamba konke lokhu kuyenziwe iqembu lokuhluleka umgabe wayethi nxa edrayiva ibhasi umnakagwa engukhondekitha thina amazimbabweni saphuma sonke ukuthi lizwe wehluleka ukhitshwe umgabe bathe nxa sebemkhiphile umgabe kazange sinanzelele umnakagwa wabuya wangene ngokhondekitha wathatha ibhasi wangena iganga ngoba lapha mpela sisegangeni so thina siyibandla le-CCC nxa singena kuphawa abantwana babo ezikolo bazofunda free osebhuku abomdabuko kumele behole amazwe onke bayahola ezimbabwe sokuhola ngezindawo amaprovinsi ngikakhulu ngapha emasouth akulo holayo abantwana abasemazweni e-South Africa mhla sokungena u-avocate nesentshamisa ngasivote kahle bazobuya emazweni bazile-experiensi semisebenzi abayifundileyo sebezethuthukisa ilizwe lakithi besiholela imali yabo enhle.